soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 17 kuNcwabakazi 2024 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usephethe isikhundla somgcini sihlalo weSADC. Abanye eZimbabwe bekhonona ngohulumente wakhe abathi wephula ilungelo loluntu. Abalandela ukwenzakala eZimbabwe bathi akulalutho oluzaguquka kulandela ukuphatha kwaMnangagwa isikhundla somgcini sihlalo weSADC. Kwezemaphandleni namhla sixoxa lezakhamizi ngendlala eyesabekayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usengumgcini sihlalo womanyano weSADC loba kulabantu abaningi eZimbabwe abacothoza uhulumende wakhe abathi uncindezela uZulu njalo wephula ilungelo loluntu. Wamukele isikhundla lesi ngesikhathi kulabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu abafika 170 abavalelwe eRemand Prison abetheswa amacala okuthuthuzela udlakela lokunye. Babambe owangaphansi abanye abalandela ukwenzakala eZimbabwe abathi akumangalisi ukuba inkokheli yeSADC kayikhulumanga ngohulumende kaMnangagwa kuthiwa wephula ilungelo loluntu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Samukela isikhundla somgcini sihlalo weSADC namuhla edale lePhalamende eMount Hampton, uMnangagwa uthe uzasebenzela intuthuko yomuntu wonke ezansi yezikazi leAfrika.
Ukuze sakhe amazwe ethu lesigaba sethu seSADC kumele sikwenze sodwa lokhu thina abantu beSADC.
Esethula amazwi la, uhulumende wakhe ubefake amasotsha lamapholisa amaningi emigwaqweni eHarare esenzela ukuvimba abafuna ukutshengisela bekhonona ngokhetho olungaqhutshwanga kahle nyakenye olwachothozwa yiSADC, European Union lezinye inhlanganiso. Amapholisa aqhubekele phambili namuhla ebopha abaphikisayo abagoqela umnumzana Prince Dubeko Sibanda owayelilunga le-Citizens Coalition for Change. Obephethe isikhundla lesi umongameli João Lourenço wakwele Angola labanye bakhe kabakhulumanga ngokwenzakala eZimbabwe. Umbiko ojulileyo awethule enkundleni yeSADC, uLourenço uthe sibi kakhulu isimo sezomvikela eMozambique le Democratic Republic of Congo.
Ubunzima esilabo eSADC bubalisa ukulwa okwenzakala kwele Mozambique le DRC okumele kulungiswe.
Istudio 7 ayenelisanga ukukhuluma ngokwenzakala eZimbabwe labanye abakhokhele abeSADC abagoqela umnumzana Cyril Ramaphosa wakwele South Africa okukhanya ingani udlelana kakhulu loMnangagwa. Omele eleZimbabwe kwele Mozambique umnumzana Victor Matema Danda utshele iStudio 7 eMount Hampton obekuqhutshwa khona umhlangano weSADC Summit ukuba ilizwe lakhe akalephuli ilungelo loluntu njengalokhu okukhulunywa ngabaphikisayo labanye.
Nxa ungalwisana lamazwe entshonalanga bayathuma abantu bakho ukuze benze ubungezwa. Nxa sesilapha bafuna sikhulume ngakho, kodwa akula okubi okwenzakalayo ngomthetho womhlaba wonke jikelele.
Omele ubulawayo edayile Senate umnumzana kucacaphulu okade esemhlanganweni lo uthe bekunzima ukuba iSADC ikhulume ngokukhahlanyezwa kwelungelo loluntu eZimbabwe ngendlela udaba lolu olwabekwa ngayo ngaba amabandla aphikisayo.
Imeeting le meeting nxa ihlala phansi ile agenda yayo. Babekwazi ukukhuluma ngalokhu nalokhu nalokhu.
Kodwa okhokhela amalunga eCitizens Coalition for Change edayile ePhalamende umnumzana Sengezo Chabangu uthi kuyadanisa okwenzakala eZimbabwe njalo lokuba iSADC kayizange iluphathe lolu daba.
Amalungelo wonke umuntu lamalungelo, iConstitution yethu, isekelo sombuso sethu siclear.
Umongameli Hakainde Hichilema wele Zambia kubikwa ukuba kahambanga emhlanganweni lo ngoba kazwani kangako loMnangagwa labanye bakhe. UMnangagwa wakwatshela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuba uyichilema udlelana kakhulu lohulumende wakwele Melika esenzela ukuchiphisa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMount Hampton ngumlondolozi Ndlovu.
Kudaba olufanayo kambe kuzakwenzakalani kuzwekazi le-Afrika eleZimbabwe liphethe isikhundla somgcini sihlalo weSADC? Awaziwa ukuba eleZimbabwe liza kuquka kwezombusazwe kumbe ezenotho ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ephethe isikhundla somkhokheli womanyano weSADC. Kulabanye abathi akulalutho oluza kuquka elizweni, ukulabanye abathi uhulumende uliphula ilungelo loluntu. Omunye olombono lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe.
Siyazi ubana silama challenges athile eSADC region, silama challenges eKing Mswati eSwatini, silama challenges eMozambique awe infighting, silama challenges ezweni laseZimbabwe aseqhubeke okwesikhathi eside. Ukuthi iZimbabwe ibe yiyo echeyayo umhlangano weSADC angiboni kuzasisiza, ngoba iminyaka edlulileyo kungayisiyo echeyayo kulomgabe bekuvele kusehlula ukubana kudilwe ngama problems aseZimbabwe asehlale kakhulu. Sesibonile kuqala ama problems aseSwatini abakakhulumi ngawo ukuthi bawaxazulula. Siyazi ukubana abathungameli beSADC bayavikelana. Amazwe njengabo South Africa athungamelwa yi-African National Congress bavikela iZimbabwe ngoba bethi iZANU-PF former liberation movement. So bayavikelana ngaleyo ndlela.
Umlalazi uthi kumele amabandla aphikisayo kuzwekazi le-Africa adonse ndawonye ukwenzela ukuthi kuhlonitshwe ilungelo likaZulu.
Indlela engaba khona yikubana sisebenzisane lama-opposition political parties ase-Africa, ama-opposition political parties ase-SADC anjenge-EFF ka-Julius Malema, i-Democratic Alliance, ama-NGO obo-Helen Suzman Foundation, ukuze afake ipresha kuhulumende wayo, ngoba uhulumende akathathi inyathelo lokusiza abantu baseZimbabwe.
Kodwa umnumzana Munashe Mdutsa okubandla leZANU-PF uyakuphikisa lokhu.
Ukuthatha isixoko xolesi kithi abeZimbabwe siyakuthakazelela kakhulu, ngoba kubuya ngesikhathi lapha abamabandla aphikisayo lamazwe abamhlophe bebezama ukulwisa iZimbabwe kweminyaka edlulileyo, ikakhulu nxa sikhangela indaba zokhetho, ngoba kibo ukhetho kuluba lukhetho oluhle nxa kungene ibandla eliphikisayo. Kodwa lokhu eZimbabwe sesikujayele njalo sesikulwisile okwesikhathi eside. Okwakhathesi esikufisayo njalo esikuthakazelelayo yikuthi ilizwe lonke jikelele nabantu be-Afrika jikelele sebekunanzelela ukuthi lokhu nje yigilamkhuba, izinto ezenzakalayo nje mhlawumbe esikhathi sonke nxa iZimbabwe ine-election.
Umntuza uthi kuza kuba lenguquko emangalisayo ezansi yezwekazi le-Afrika Mnangagwa ephethe isikhundla lesi.
Kuzaletha i-region yethu isuke kurijini ekhangele kakhulu indaba zompolitiki, ezombusazwe kumbe ezombangazwe, kodwa ikhangele endabeni zomkhonomi, endaweni zempumelelo, endaweni zokwakhiwa kwesizwe sethu. Saziwe njalo isizwe seSADC njengesizwe sabantu abadinga indaba zokuphumelela.
Wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe wake waphatha isikhundla somgcini sihlalo weSADC, kodwa kukhanya engani akulalutho olwaguqukayo ngomnyaka esasihlalweni lesi. Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elerussia lithi ibutho lakwele Ukraine elihlasele ilizwe leli ngeviki ephelileyo libhidlize ibholorho elikhulu izolo emfuleni weSine River esabelweni seKursk lisebenzisa amabhomba elawaphiwa ngelamelika lamanye amazwe. Ele-Ukraine lithi selihluthune indawo enkulu eKursk loba elerussia lizama ngamandla wonke ukuphindisela ngamabhomba amakhulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ele-Israel liqhubekela phambili libulala abantu eGaza loba kule nkulumo zokukhulumisana umlota phakathi kwelizwe leli leHamas. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Israel selibulale abantu abafika phose inkulungwane ezingama-40 eGaza seloku waqhamuka impile ngomphofu nyakenye.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafuke mbula.
Lamlela ndwandwe,
wenze mapandeni namhla izakhamizi ezihlala esigabeni se-1 zithi sezilamba kokuthi abantwana labadala sebephila nzima ngenxa yokuswela ukudla kulandela isomiso esesabekayo esibangelwe isikhudumezi somkati ese-El Nino. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Unkosikazi Aina Maseko wesigabeni seNduna uMvuthu uthi emizini ayisabekwa njalo sibi sokwabelana okuya ethunjini sekulukhuni.
Kunje so noma ungathi uyahamba kobani nabani ucela impuphu engigoqoze ngenze nje noma kuyiporichi kuphela. Akulalutho mntanami labantwana besikolo kunjabala mphako esihamba sibanike wona.
Unkosikazi Maseko uthi umgodla wempuphu ongamagalane amabili kufuze udliwe kuze kwedlule amaviki amane, kodwa lokhu kutsho ukwengezwa kokuyatha ikakhulu ebantwaneni.
Abanye umntwana bake bamdobha lapha emgwaqweni, umntwana eseyatha ngendlala engasakwanisi ukuhamba. Bakhanya lokuthi esegula sesitshaya leyikhanda. Owami umzukulu nkade ngingekho nyesililoni ngibizele sokuthasa okunzima mthole ekhwehlela ekhaya ungalanditsho le mpuphu.
Unkosikazi Hlengiwe Sibanda uthi indlala le iphazamisa kakhulu abafundi, kunje uthi le nhlelo zokuholisa lazo ziyaxeka.
Uhola kwangikhona kuyabizwa, sicela abadala, sicela amadisa, line elingekho khonapho ngiyazihlalela nje ngijame kuphela. Kube le nkomo lazo sizivuyile ziyadliwa yizilwane.
UMnumzana Kolisi Sibanda usabhuku we-BH10 phansi weNduna uMvuthu uthi baningi asebelala beyatha njalo lokuhola ukudla kwe-social welfare kuyaxega nje akweneli abangaki.
Indlela inkulu le, so usufuze wonke umuntu abenefit.
Umfelokazi uSibusiso Ncube laye uthi ukudla kokuhola akweneli.
Mina ngokwami uqobo ngikhuluma kanje ekhanda abantwana, ngilogogo okhulileyo le-86 years. Umuntu leyo ugula iBP kumele edle mpijana 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 ithole ukudla, kodwa ngesimo leso silaso asikwanisi.
Esethula ukusebenza kwesikhwama sengcebethu yakuleli kusukela ekusungulweni komnyaka lo, umphathintambo wogatsha lwezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube wabika ukuba isabelo seMathebeleleni North selabantu abalambayo abedlula inkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 540,000, kodwa kulaba uhulumende uphathisa ihlekana labalitshumi lasithupha ekhulwini 16%, okuyikho kuyathisa izakhamizi zakoMvuthu. Kwabaholayo uhulumende ubapha igalani eyodwa umuntu ngamunye ngamunye. Kusenjalo udokotela omkhulu wesigabeni seWange ufunga emusinami uthi lumango ulabagulayo abaningi okubangelwa yindlala. Uthi selaphi abaningi ikwashiyokha kubalela abakhulileyo abakhubazekileyo labantwana. Nginele iStudio 7 ngiseWange koMvuthu nginokuthaba Dlamini.
So akhuluke nokuthaba Dlamini kulangapho kuyele uWange kwamanje sesizwe okwethulwe uSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Victress Mathuthu, umqondisi wenhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazana abavela eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Sicubungula umhlangano abasanda ukusungula okhangelelwe ukuqhutshwa iminyaka yonke olenjongo yokuthuthukisa abesifazana kwezamabhizimusi.
Ngiyabingelela msakazi, ngibingelela la kuba la lens. Siyazi ukuthi i-Women's Day ikhona lapha South Africa ngolesihlanu umhlaka 9 kuNtulikazi, kodwa sithethi na sizathi senze ukubungaza lelanga ngesonto kumhlaka 11. Ilanga lethu libe lihle kakhulu, abantu kade sibathi bayanxusile ukuthi baze bazokhuluma lathi singomama bonke bafikile. Sibonge futhi la kubo mama kade bekhona.
Lalithe liza khatsha obesikhatshana amantombazana kumbe abesifazana, likwenzile yini lokho? Okumqoka okuphume kulo umhlangano kuyini?
Njengokuthembisa kwethu, sibatholile omama esasibacelile ukuthi nxa ikhona ongasebenziyo ofuna umsebenzi nje wangalelo langa ukuthi layathola okuncane ongamasentshana. Sibatholile omama bafikile basincedisa nokuthi besincedisa khona, besibafuna kakhulu ukuthi basiashele umsebenzi, basiphekele lokho besikubewe ukusiza kudla, basise vele la guest wethu. Hayi, basebenzile kakhulu mama, siyabonga. Kuningi okukhulunyiweyo kubo mama. Ilanga leli kahle kahle besilibiza ukuthi i-business seminar. Besilontsha i-business seminar esifisa ukuthi yenzeke iminyaka yonke nxa kubungazwa usuku labomama, ikakhulu lapha e-South Africa lapha esihlala khona. Besilabo mama abavela ezinhlanganweni ezijiyeneyo, abomama abangama-activist, abomama abangabo-business woman, omama abakhona ku-finance, abomama abakhona ku-health. Befundisa omama abaze-finance labo, befundisa omama ngokuphathwa kwezimali lokuthi benza njani omama ukuthi zona izimali ezincane abazitholayo bazilondoloze zikwazi ukuthi zibaphilise lezimuli. Baphinde bekwazi lokuthi babeke emaceleni izimali, bakwazi lokuthi ezinye izimali bazi-investe. Befundiswa ukuthi ku-investwa kanjani. Sibe lelanga elihle kakhulu, omama bafundile bahambe bengayivali imilomo ngalokho abakutholileyo abakufundileyo. Besilobo mama abavela ezinhlanganisweni, omama abavela kwezemfundo akade besiza omama futhi ngokuthi babalandisele ukuthi benza kanjani ukuthi abantwana bathole imfundo njengoba belapha eSouth Africa. Njengoba bona bekwezemfundo, basiza kanjani omama ukuthi basizakale ngabantwana abangafundiyo ukuthi bathole ukuthi funde. Besilabo mama abalezikolo akade bezolandisa ngalokho, besilabo mama abalama business, silabo mama abalama college abafundisa imisebenzi yezandla ukuthi batshele mama ukuthi beze kuma college wabo bezofunda leyo msebenzi yezandla ukuze babe lama skills okuziphilisa, bengachatshwa bazichathe bona babe yiba bazenzela imisebenzi yabo, babe labo lama business wabo. Singacabanga nalokuthi lelilanga lingaze libe likhulu kangaka aga omama bafunde okukhulu kangaka. Njalo sithemba ukuthi la kuminyaka ozayo ngesikhathi esifanayo sizohlangana futhi labo mama, sihlangana labo mama abazabe sebelomnyaka besenza lokho kade bekutshelwa sebengabo mama abatshintshileyo.
Ungasigqibela lingxoxo ngekusasa yalo mhlangano lokuqakatheka kwabo.
Sengiphetha msakazi, omama basawadinga ama platform basayidinga imihlangano efana laleyi ukuthi bayefunda, bafundisane laba ama business, bakwazi ukuthi ama business abo bayenze kanjani. So njengoba sinanzelele ukuthi abamama badinga ama platform njengalawa, omama bathembisile ukuthi labo ezindaweni zabo bazakwazi ukuthi basiyenzele imihlangano njengaleyo, lathi basincuse ukuthi sifike khona ngale siyefunda laba abazayo bethi sikufunde, sifundisane singomama, okuyikuthi kuyinto ezahlala siyenze njalo ma sibungaza usuku lwabomama lapha eSouth Africa. So akusinto ophelileyo namhlanje, into ezoqhubeka. Mhlawumbe siqinise siyenza kabili kumbe kathathu ngomnyaka, singayenzi kanye ngomnyaka. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim Imbokodo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo osayo, lizwe ukuthi seliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. So isikhathi sohlelo liphuma lendaba, litshona lendaba esilethelelwa nguNtukameli Nkomo wonke maviki.
Langalaphuma lendaba, langalaphuma lendaba, lashona lendaba, langalaphuma lendaba, langalaphuma lendaba, lashona lendaba.
ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla sisenyamendlovu lapho okulesiga sowesifazana obotshwe setheswa icala lokubulala usana lwakhe olulomnyaka owodwa olenyanga eziyisithupha 18 months ngoba esithi lukhala kakhulu amapholisa athi umsolwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili uhlala esigabeni sezimdabule kuvillage 4 iningi likhuza umhlola abanye besithi mhlawumbe umsolwa ugula ingqondo kuthi abanye bathi engaba ephethwe isimo esihlasela omama abasanda kubeletha esaziwa ngokuthi postnatal depression ukuhlaziya lolu daba sixoxa lodokotela obona ngokunakekelwa kwabantwana labesifazana abazithweleyo udokotela Mbongeni Moyo ngiyakwamukela uhlelo dokotela
ngiyabonga kakhulu mfakankomo
ulubona njani lolu daba
kukhona ukuthi abantu besifazane bengaphepha kwesinye isikhathi ingqondo ziyadungeka zigcine ngathi ziyalahleka zingasebenzi kahle kuyatholakala ye and then esikhathini esiningi kuvamise ukutholakala emalangeni or ezinyangeni ezokuqala nxa ingane izelwe and then kungayenzeka futhi ukuthi lowo muntu asazi ukuthi khona from isikhathi ebhebha kuze kuyefika lapho kwenzakale khona lesi sika bezikhona yini impawu ezibonisa ukuthi khona ule nkinga na maso kwenzakala isiga esinjalo then uzofuna ukuthi athathwe ahambe ayenziwe i-assessment indaba le kubonakala ukuthi khona kungabe kuphathelane nokuthi khona ubephethwe isifo lesi selokhu zene postnatal depression or lokhu zene kukhona abathi i-puerperal psychosis sikhuluma ukuthi i-puerperium yi-stage from umuntu esanda ukubhebha kusiyabamba amaviki ayi-6
ungachasisa impawu ze-postnatal depression ibonakala njani
from ukuzithwala to ukubhebha nxa umuntu esezele esepepile esethola umntwana amasonto okuqala amaviki okuqala la isithupha i-6 i-period yena leyo iba nabayibiza nge-puerperal locusen psychosis and then i-puerperal psychosis yabe kukuthi umuntu ongumama ozele umntwana and then usually uphawu lwakhona sibona ukuthi uyamala umntwana lo akamfuni and then engakhona ukuthi amlokhuze amkhubaze amlimaze nayalo kumncelisa engamncelisi kanje into ezinjalo engamumisi yizo impawu lezo ezikhona and then umuntu ebesesuka futhi ebele lokubonakalisa ukuthi khona ule problem abantu abaseduze naye abaaround bazobona ukuthi no i-behavior yakhe itshintshile neti kasalali kaziphathi kahle kagezi kakaminwele kagqoki kahle into ezinjalo yizo impawu zakhona ezinjani ezihamba phambili and leyi into iba nesigaba sokuthi khona kusukisela isikhathi esingaka kusiyafika isikhathi esingaka uma umuntu eqeda ukwenzani ukubhebha kwasayibi esibiza khona nge-puerperal locusen psychosis because le postnatal period nayo ine-period inesikhathi sayo
amapholisa athi njalo kulomunye ogula umkhuhlane wengqondo otshaye wabulala ingane yakhe eleminyaka emibili esigabeni sezakha umuntu ongaphilanga kuhle ekhanda kumele aphathiswe njani nxa ethe wathola umntwana
singathi okokuqala nxa kusaziwa ukuthi umuntu kaphathekanga elokhuzeni engqondweni thina ngezomnyango wokuphlokhuzeni okuphepha kufanele sibone ukuthi lo umuntu uyelatshwa and ma eselatshwa kufanele ukuthi ayelatshwe okufike kuthini amaphilisi lawaphayo abampha wona ayamgugula ekhona ukubhiheva ngendlela enormal suke lapho futhi siphume endabeni yokuphanana amaphilisi kukhona okokuthi khona izihlobo that eziseduze naye zime laye lowo muntu zimncedise
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo dokotela siyabonga
andibonge lokhu zenifokankomo
lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba sixoxa lo dokotela Mbongeni Moyo Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
shele baba amala kumalenda
aw shele baba
amala kumalenda
yesaba ngkhulu untungamile inkomo kuhlelo liphuma lendaba lijona lendaba kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba ele dubia masters liphethe idlala delija Ilesihloko esithi amagama ahlabayo Na umkhokheli walo ixoxa lontukameli Nkomo weStudio 7.
Salibonani ku Studio 7, salibonani valandeli olibingelelayo u TK Dube uTumelo Kolwane jahala kumahango izalwa eplant kwami endimeni yasemculeni kutsho ukuthi ngiqale ngo 2006 ngabuya ke ngajoin indolwane Super Sounds ngo 2007 sabambeka ke kundolwane ngabambeka ngo 2010 senilo Alfredo ingoma yethu yaphuma ngo 2011 okuthiwa ngusithuthi esinjani izalulobe sifundolwane ke saphunyuka ngo 2013 lapho esibuye zayinzikholapho khona loPrecious Manyonyoba sachaya uThulisiyeso saqhubeka sidubi yamasters njalo ke ngo 2015 sarekhoda uMfundiseni 2016 sarekhoda uMhleli Wazo 2017 uMumo uTshintshile 2018 wenzangani 2019 emaphukwini omfazi 2020 amazwi kaphetha 2021 adoption 2022 somthola khona ke lapho engahlukana khona lo alilaye waqhubeka la size okwakhe aqhubeka ke njalo futhi ke ngo 2023 makhipha inkeminke kuzothi ke 2024 leya lonyaka amagama ahlabayo
Aba ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sibest ngase South Africa. Inombolo lapho elingasithola khona ngu +27 78 466 26 4.
Abalandeli ubatshiyela wapha mashi
sicela lisikhulise lisikhathe umalile mcimbi efana nemtshato amaphathi ngiyacelebrate noma yini sikhona lesithola kulezi nombolo engizidlulisileyo siyabonga abalandeli
libatamungaokanyani musajiwa akibateliye Erikong sabule mukinde murana mutihano zete busego Giratela kubula wakisira me Libata munga wakanyani musajiwa Hakiba teliye Hakiri gite na bubare Yonga pamte iba chubabu waka Hakisa poti ni kutuwa yote kiri Hakiri kita dele bokada Batu wa seba seba babu waka Nagisa poti ni kuseka chukuku Hakiri kita dele kosinya Muraki kwa tilene wa balaba Hakisa iti kieta ita Bora kali bora mukwe bata Mama jeni ene ubuata Nema jisabele hae kutipapwe Gile na
Y Yelo ke umculo omnandi kakhulu owetubia stars. Siyabonga kakhulu. Kodwa brother kanjabulo ngumthembo sithemba ukeeps to be. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.